ngibona kuqakathekile ukuthi thina njengamaZimbabwe sizinike amakhwapha ukuthi ekuqaliseni khonapho vele izeziso zonelezi iindaba zikhona. Nxa sikhangela nje sazibonela izinto, nxa sikhangela okwenzakala lo nyaka, kwenzakala ngoJanuwari kubotshwa abantwana over 600 people kobulawayo, kutshaywa abantu endaweni ezitshiyeneyo, kuvalela abantu, uku-abductwa kwabodokotela, kunyamalala kwama-activist. Ingakho-ke singakakhombi umunwe, kuyebe kuqakathekile ukuthi sikhangele ukuthi iminwe emine ikhombe ngaphi, ikhombe thina ukuthi thina njengeZimbabwe lohulumende sesehluleke ukulungisa ezombusazwe nezomkononi. Yikho sesithola sesiphakathi kwezijezi zonalezi. So kuqakathekile ukuthi lohulumende azinuke amakhwapha, abone ukuthi kuzokube le mgoqo yonke le lezijezi zonke lezi imbangela vele kuyini, njalo kuyalungiseka yini na.
Lanxa kunjalo uhulumende uyatsho ukuthi ukuziphatha kwesigodlo semelinga eZimbabwe akutshengisi imithetho okumele ilandelwe kwezobudlelwano lamanye amazwe, badlulise amalawulo.
Angise diplomat, khuluma njengomZimbabweni kuground ukuthi uhulumende laye wanxusa izijezi zona lezi ngendlela aphatha ngayo ubuchapha izakhamizi zaseZimbabwe, indlela abanyathela ngayo amalungelo abantu, indlela nje esithola abantu babephongunyamalala be-abdactwa, lezomkonomi nxa sikhangela iindaba ze-corruption sesibona umuntu oyedwa nje ebotshwa. So bona zangithina sesizifaka amasanctions njengelizwe ngokuganga, ngokudlwangudlwangu, ngokutshontsha okukhona kuhulumende. Abantu babezama ukusebenzisa okuconstitution bedemonstrate bavinjelwa. So of course kumele ku-investigate, everything must be based on facts. But at the end of the day, uhulumende obusayo must be accountable nxa kunyathezwa amalungelo, nxa kusiba le-corruption, nxa i-constitution ingalandelwa, nxa kungela ama-economic policies acacileyo, nxa abantu bedubeka kungakhanyi ukuthi uhulumende wenzani, nxa ifuel iswelakala besesilokuba nempendulo ukuthi kwenzakalani.
Singabe sibona lapha uhulumende weZimbabwe sethatha inyathelo likalo wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe elokwethukana lamanye amazwe.
Ye, mona zani sesesigabeni sona leso njengoba ikhangani sazama sibili ukucela imali, ukucela i-investment, kukhanya kusehlula. Bona zani khathesi sesisebangeni lokuthi uhulumende okhona khathesi useza bani njengahulumende kamgayo ukuthi uze atshone ethukana lamanye amazwe.
Uhulumende uphinde wathi engagcina engasakhulumisani lele Melika. Ubona ile Melika lisithi
mboni ngoba ngikhuluma nje khathesi izimabhi yathola imali eningi nje yokudla kumubo-USAID, imali yamaporiji lani lani, imali yezibakishi nkandani.